Siyababonga uMavela Sikanye lo Chris Gande besinika indaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 30 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu emoyeni uPraxidus Jeremiah endabeni zethu namhlanje.
Ulalo ilungelo elokuthi wena aphumule njengomuntu wegazi umuntu wenyama ngakho ke mina ngibona ukuthi kulento emangalisa ukuthi upresident uhambe wayaphumula ye into zinzima ama-services abanye abangabhadalwa kodwa-ke even ukuba khona kwakhe ngathethinga noma ngazilahlale ngokuthi yikho okuveza ukuthi bona abantu babhadalwe yini
uzulu uqhinqa isililo ezimbabwe ngekhefu likamongameli Robert Mugabe kodwa-ke abanye labo bemvikela besithi ulalo ilungelo lokuthi ahambe ayiphumula ngasempumalanga loba lapho athanda khona
umulwana obouya abantu yawuwuga ezambia bebuya nawo na awuphela then ungena kunjalo ejembile sosebenzi wode kolomuntu ngithe ngibuza umaneja kukhanya akula uvu waziwa ngokuthi yena nguyongaphendulela umaneja
izigaba eziningi zeZimbabwe zibikwa zizabhekana lokusilela okubi kwempuphu ikakhulu esigabeni seMathebeleland lapho kubikwa sokusele umumbu ongasoze wenele iviki eyodwa abasebenzisa imali yakwelebotswana eyepula bakhala ngokulinganiswa kwayo le yakwele South Africa eyerand liningi labanini bhizimusi kobulawayo zonke lezi ndaba lezinye lizolizwa kulumsakazo uZulu uqhinqa isililo eZimbabwe ngekhefu likamongameli Robert Mugabe sithi bekungamelanga ahambe empumalanga ngesikhathi abantu makhaza besidla inqoqo zomlomo. Abakhulume leStudio 7 bathi bekumele uMugabe ethekelele endaweni ezinjengeMatobo Hills, eKariba, eVictoria Falls leZimbabwe Ruins ngekhefu lakhe kulokuthi aye endaweni ezinjengeMalaysia. Bathi uhamba kwakhe kutshengisa ukuthi akalandaba lokuthi ezinye izisebenzi zikahulumeni kazikatholi iholo. Kodwa-ke umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF njalo emela iphelandaba mpuphuma kudalela ephalamende utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi uMugabe ulelungelo lokuya kukhefu loba uZulu ehlupheka.
Upresident ngumuntu njengawe lami lathi sonke ulalo ilungelo elokuthi wena aphumule njengomuntu wegazi umuntu wenyama ngakho-ke mina ngibona ukuthi kulento emangalisa ukuthi upresident uhambe wayaphumula ye into zinzima ama-services abanye abangabhadalwa kodwa-ke even ukuba khona kwakhe ngathethinga noma ngazilahlale ngokuthini yikho okuveza ukuthi bona abantu babhadalwe yini ngoba ungakhangela umbuso welizwe ulento kuthiwa yi-governance olapho-ke okusebenza khona abantu abathiyeneyo kulama-ministers kulani kulo minister of finance ubhizi kathe suyagidima uzama ukuxhokelela imali leyo tikwane ukuthi abantu bonke bebhadale so akudingi upresident abe khona 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 okwenzakale njalo futhi ephumile upresident njalo uthiye kulo muntu ehofisini yakhe esithi ngu-acting president okhangela iindaba zonalezi nxa ukuthi upresident engafunakala ngileqiniso lokuthi kona angasuka lapha khona aphenduke abuye azobamba lokho kuyalo kumele kubantu ngize nginike lo mzekeliso wethu thina amalunga ephalamende sake saphumula ngesikhathi esana sikajulayi kuze kube le problem e-Supreme Court kuxotshwa abantu sabizwa masinyane sabuyela sathiwa ukuphumula kwethu sabamba umsebenzi lowo saphinda sabuyela futhi ekuphumuleni so akula nto emangalisa ngokuphumula komuntu nxa umuntu angaphumula nxa edisana uyafonela umuntu aphenduke
ye kodwa abanye bathi phela khona ngale uzasebenzisa imali eningi kakhulu and imali yangikhona phela ngiyama-taxpayers ngokutsho kwabantu
yikho lapho abantu abaphambanisa khona kanti upresident ngala mali yakhe yini eyakhe ebiza yena yini mina ngiyamazi engumuntu olamankampani aranayo lapha eZimbabwe kule nkampani yakhe kodwa yi-Alpha and Omega ngiyamshure yinkampani eyenza ama-profit so yena akasamela ngadle yakhe imali yini
lo-ke mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee kuZANU-PF obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana George Charamba isikhulumeli sikamongameli okade engaphendula umakhalekhukhwini wakhe. Direct from Washington, the voice of America. Abasebenzisa imali yakwelebotswana eyepula bakhala ngokulinganiswa kwayo lerandi lakwele South Africa liningi labanini bhizimusi kobulawayo okutsho ukuba bathola imali encane njalo bethi lokhu kufana lokutshontshelwa libalele. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
ukanya abasebenzisa ipula lokwe Botswana sibethola isijeziso esifana labasebenzisa Iran le South Africa lona eliwe isisindo kwethu sayo enyangeni ezidluleyo ipula lona liqinile kule rand pose ngesilinganiso sokuyingxenye ekhulwini kodwa iningi ngaphandle kwama ofisi kahulumende lisebenzisa isilinganiso esifana ya utshintsha imali zombili lokhu kutshiyela abo abasebenzisa ipula besizwe ngathi batshaywe ngumbani ilanga libalele umnumzana mlamuleli joko uthi wethukile ngesikhathi esithi uthenga impahla endlini ngamapula kodwa wasithola isitshintshelwa ngokufanayo lerandi uthi kuyadula futhi ukuzama untshintsha amapula wasa kumadola yemelika ayiwo afunwa linengi
ya ngizama ukuthenga igrocery ngepula but the problem is they pack it at the same rate with the rand so it's complicated at the end of the day
Umnumzana Mnqobi Sibanda laye kakuboni kuyindlela eqondile ukubophanisa imali ezimbili ezingalinganiyo.
Kuyasidanisa ukuthi lapha eZimbabwe ama-shops they tie ipula 2 rand, i-rate yakhona icishe ifanane. Kuyasidanisa ngoba sokunzima ukuthi siphile ngoba sesifanana nalabo abegoli abasebenzisa i-rand eliwiki.
Kukanti unkosazana Melin Jamela uthi abantwana abanzi bathumele imali ngamapula ivele eBotswana bathwala nzima ukuthi bayitshintshe ithole isindo esifaneleyo.
Into esidanisayo ipula abantwana bakhona le bazithumezela amapula ukuthi lathi sizisize sesithi siyantshintsha lapha sebehlanganisa ipula lerand ukuthi lilingane kanti thina sive siyakwazi ukuthi ipula kumele libe phezulu kule rand
abathengisa amavinkilini amanye kobulawa batshele istudio 7 ukuthi abanikazi bamabhizimusi ababaphi isizathu sokubophamisa ipula lerand noma nje okubili kungalingani ngesisindo amabhizimusi amaningi athakazelela idola lemelika ngemva kokuba irand liwe isisindo okuzwisa usizi enyangeni ezidluleyo okokuthi osiphatheleni kade besipha amadola amahlanu kukhulu lamarand ngingumathin ngwenya wendaba zestudio 7 ngikobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ezigabeni eziningi zeZimbabwe ikakhulu esemathebeleland sibikwa sisisele lo mumbu ongasoze wenele iviki eyodwa osekubangele abagaya umumbu ukuba yimpuphu ukuthi bacele osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Phelekezela Mpoko ukuthi acele umphathintambo wezokulima ukuthi abavumele ukuthenga umumbu phandle kwelizwe. Umphathintambo wezokulima umnumzana Joseph Made ubikwa evimbe ukuthengwa komumbu phandle kwelizwe esithi uhulumende nguye yedwa omele enze lokhu. Inhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe ithi kwezinye izigaba zelizwe sekusele umumbu wenela inyanga ezimbili kuphela. Kodwa ngenyanga kaNtulikazi uMade utshele intatheli zindaba ukubana ele Zimbabwe lizathenga umumbu oyisisindo samathani azinkulungwane ezingamakhulu phose athoba mnembili 780,000 tons kwele Zambia ongenela ukufikisa ilizwe kusivunyo somnyaka ozayo. Kodwa ele Zambia lona lithi kalisathengiseli omakhelwane umumbu ngoba lonyaka izulu likhangelele ukuba lilutshwana. Umkhokeli we-Grain Millers Association of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland umnumzana Thembi Nkosi Ndlovu uthi bakhangelele impendulo kaMpoko ngoba ilizwe lingabhekana lendlala enkulu ensukwini ezilutshwana ezilandelayo nxa kungasathathwanga amanyathelo.
Umulwana obuya abantu yawuhuda eZambia bebuya nawo la akusena. Then ungena kunjalo ejembile sekumele sihode kolo muntu ngithe ngibuza umaneja kukhanya akula umumbu waziwa ngokuthi yena nguye ongazifundulela umanejane atsho ukuthi wethe awukhona kumbe awukhupha thina simbuza hhayi umumbu atheli ukuthi ukhona lapha nejembile ilitshwane kakhuthuma
bese sizwa kuthiwa belithenga umumbu eZambia kuhamba njani kwakathesi
umumbu lowo lasiwuthenga eZambia ngiye ngitsho ukuthi awusabuyi ngendlela yangai okathesi sesokubona ukuthi kwemibali kuyabuya itrak eyi-one sesathi kungabuyi lutho engikuzwayo mina bathi bona ngale Zambia sekuvalile sokusele owabo ukuthi badle bona owabo o-population yabantu bezambia yiyo engizwayo ukuthi liqinise kumbe ngamangayi
sizwa kuthiwa lilobe incwadi licela Msekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mpoko lisithi wena aliphathisa ukuthi lenelise ukuthenga umumbu lo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ya uyabona ukuthi incwadi yotheikwezinye siyabankamba amandla but incwadi kudala sibhalile sibile ukuthi nokwethikhela abangaba namandla akhona ukuthi akuswela mumbu. So kungaswela mumbu amamilazi abezindebeleni abafana abasezemthini abamele bayezinkukhu eziwa ngabantu 3000 ngakuzawayo nezigabeni zamadebeleni ongaziwe ukuthi akuswela oyabe ngazi sithenzele ukuthi mna ngomunye wangu naye akuswela.
E-South Africa ke khona liyalizame yini ukuthenga?
South Africa bathe bamthi kuletha insisi manje ukukhanyisa ukufika naye isifanana impupho abanayo eyokuthi bekuye ngapha akula kona yena le yokuthi ayazi abantu bayizithizi omunye laye angazivela mhlampe angazizela kuyi-30 times but iqiniso elipheleleyo uma sekuthima ngokukhangela ukuthi abantu bamele badle ukutsha kuba ngijiwanga haya lokho kumele mhlawumbe bakwazi bona ukuthi bayenzani uyabona singakukhulumela phambili but singakukhulume sikubonayo angiza sikhulume into esiyibona science yaphisi umphuphe ekhona yenani kuyewathatha insuku ezihlala about 2 or 3 silokuikona kungayenzakala ukuthi ngaphela uma kuyelanzela enye ikona iyaphela.
Umnumzana Thembi Nkosi Ndlovu, umkhokeli wenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe esigabeni seMathebelelento, bekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Pete Ngcobo ongumbalisi eMaryland weleMelika. Ungcobo uthi ukufundisa eMelika kufane leZimbabwe njengoba abantwana besenelisa ukuthola wonke ofunakalayo kwezemfundo. Ethi kodwa eZimbabwe kudingeka ukuthi kulungisiswe indlela eziningi zokuthuthukisa imfundo ikakhulu eyabantwana abangamantombazana. Ake sizwe uNgcobo odabuka iCholocho ixoxa ngezemfundo loGibbs Dube weStudio 7.
Mina ngumuntu nje wazikhulela kithi emakhaya eCholocho, njalo ngiziqhatha ngokuba ngumuntu wemakhaya eCholocho. Ikanti impilo imphila amathuba engiwathakazelelayo. Mina ngasuka ekhaya eCholocho ngafunda e-University eHarare, ngafunda e-University Oxford eEngland, ngafunda e-University eGeorge Washington eAmerica. Kuzo zonke indawo lezi bengifunda ngiqeda ngithola ama-degree. Amathuba lawa suku zonke ngiyabonga uThixo ukuthi hayi uke wanika amathuba emhlabeni.
Yes, ngathi uze ubuye lapha wabuya njani?
Ngabuya ngisuka eEngland. Ngithe ngiseEngland ngingumfundi ngasenthola ithuba lokubuya eWorld Bank lapha eWashington DC. Ngazosebenza labo. Ngisebenza ngingumfundi so uyabufunda njalo usebenza isikhathi sonke. Kuthe kungaseneso sikhathi ngilapha eWorld Bank ngasenziba lesifiso ukuthi hayi mina vele sengifuna kunjani? Sengifuna ukuhlala eMelika. Ngiyayithanda iEngland kodwa hayi ngani imeli kinhlaba umxwele. So ngasensuka ke lapho njengomuntu owayesele master's degree yeEngland athulakala amathubo ukuthi ugcine kuyile eMelika.
Yes, ngathi ke kade sikwenzani khona pha eMelika.
Wathe singingumbalisi ngifundisa i-math inombolo.
Singathi wakufundela khonoko ufundisa inombolo.
Yeah, ngakufundela khona pha e-University eGeorge Washington University.
Kunjani ukufundisa lapha eMelika baba Ngcobo?
Ufundisa kweMelika kumnandi Dube. Yebo kukhona futhi esihlangana lakho kunzima kodwa okuningi kwakho ngathi kumnandi. Ufunda ukubona abafundi bekhula, ufunda ukubona abafundi bezicabangela bona bodwa. Ikanti njalo wena njengombalisi akula muntu okuphatha njengani uyisiphatha amandla, bakubona nje njengani nje ungomunye wabo abafundi. Khonoko sike sithe isikhathi nesingisithi kuyenza bengakuhlonipha kodwa isikhathi nesingikwenza bekhululeke, and njalo abafundi bengafunda bekhululekile bafunda kangcono.
Singathi nxa uzokuqhathanisa ukufunda kwalapha lokweZimbabwe kwehlukene kanganani?
Ekhaya sifunda kakhulu kungumbalisi ofundisayo. Nguye oyabuya ke elitshela ukuthi bafundi yenzani lokhu, vulani ipheji leli kunje kunje. Umbalisi nguye langalonke yabe khulume senza konke. Ikanti lapha bavumela ukuthi abafundi labo kube yibo abayenzayo. Uyabuya uzobe kutshela ukuthi lamhla besifunda indaba singenzi kanje. Kulalelani la ngiwasifundisa kanje kanje kanje, indaba ungaphinde usifundise kanje kanje. So ngalokho abafundi labo baba lelizwi ekufundeni kwabo. abantwana okubenza bephumelele esingathi kupasa asikuthi babhala umhloliso baphumelela ekupheleni komnyaka abakwenzayo insuku zonke eclassini ikho kubenza bephumelele so esikwenza lapha sithi khona khona i ongoing assessment suku zonke lilanga lomhloliso okwenza lamhlanje kuzayenza uphumelele ikanti ekhaya omunye umfundi yakwansi ukuthi esebenze kanzima uhlale khona suku zonke eclassini kodwa mhla omhloliso engavele umlahle umhloliso sokuphelile asikwenzi ke lokhu lapha eMelika thina abafundi bahlala bethola amathuba suku zonke.
Yes, yakwazi baba ngcobo ukuthi uvela eTsholojo kambe ulamazwi amafitshane ke ongakhuluma ngeTsholojo.
Yeah, esikhathini esiningi eTsholojo lamanye nje indawo ezemakhaya kithi ekhaya zindawo ezikhangelelwa phansi. Abantwana abafunda ezikolo zemakhaya esikhathini esiningi ngale Tsholojo abantu abakhangelelanga ukuthi bazaphumelela. Thina eTsholojo kwakuthiwa siyatshaya i-border jumping siye egoli. Angitsho lokhu ukuthi ngisole ukwenza lokhu ngoba imumu asiyazi imumu enza abantu ukuthi begcine sebehlahlatha besiya kwelinye ilizwe. Kodwa ngifuna ukuthi abantwana beTsholojo labazali abalabantwana basemakhaya singalahli themba. Abantwana bayenelisa ukuphumelela. Mina ngihlala ngithi ekwenza ukuthi ngibe ngumuntu ongiwe kulezi nsuku ukuthi abazali bami babengikhuthaza bethi imfundo yikusasa. So abazali bangalahli themba, kabakhuthaza abantwana ukuthi hambani esikolo, benze lokho abangakwenelisa ukuthi abantwana behambe esikolo bephumelele.
Lo ke mnumzana Pete Ncobo isizalwane seZimbabwe esifundisa eMelika obekhuluma le Studio 7 eseWashington DC. Linga kohlake uhlelo Studio 7 Live Talk ngo fast 8 usiya ngo 9 ntambama kumakakase awe 909 AM le shortwave 4930 12080 la ku 15460 kHz. Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela uhlupho lokusilela komumbu lempupho eZimbabwe kunyanga ezilutshwane ezilandelayo. Nxa kungasathathwa ngamanyathelo okuthenga phandle kwelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lani lingene kuhlelo. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weCentral African Republic CAR ubevota lamhlanje ekhethweni olukhangelele ukuqeda udlakela lwempi yomdeni ebiselizweni lelo kweminyaka emithathu edlileyo. Iningi belibonakala lisendwendweni zokuvota esikoleni zalelo lizwe iBankwe zitshengisa isineke esikhulu njalo kungela kulwisana loba kufutshelana endaweni zokuvota. Kuthi-ke uhlangothi lukahulumende olwemelika olwe-NASA lubika ukuba leli lizwe lingikhona lizabhekana lengozi zemvelo ezibangelwa yikungamanga kuhle komkhathi okulethwa liyezi le-El Nino. I-NASA ixwayisa uzulu waleli lizwe ukuthi leli yezi le-El Nino elivame ukuletha ingozi ezifana lempophoma zamanzi lonyaka liza lolaka olubi okokuthi ingozi zemvelo ezikhangelelweyo zizakwedlula ezaba khona phakathi komnyaka 1997 lo-1998 zokunetha kongqoqone olwesnow lezulu elinengi. Isikhathi sekhefu kunjenje lapho kuvame khona ukuba lenjabulo izihlobo zihlangana zivela emangweni echiyeneyo zisithi mehlo madala kodwa iningi lonyaka lithi lokhu yisifiso nje ngoba azikho izimali zokwethekelela kanye lokuzikholisisa ngenxa yokungaqhubi kuhle komnotho ekulizeni okuya kukhula ngamandla. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Ngalezi zikhathi, kweminye iminyaka kuyabe sokugcwele izimoto zalabo abasebenza phandle kwelizwe, ikakhulu eZanzi Afrika kanye leBotswana. Kodwa lonyaka ukuwa kwemali zakulawo mazwe kubathene amadolo kwabachiya bengenelisi ukujabulisa izihlobo labangane njengenjwayelo. Unkosikazi Janet Mauchaza, oyisisebenzi sikahulumende, uDangile emphefumulweni ngesiphatho somqhatshi wakhe, athi kazi ukuthi uthi bathokozise izimuli zabo ngani nxa engaphumeli egcekeni ngebonus osokusitsho ukuthi bangasebenzisi imali abalayo ngoba bengazi kumbe bazathola imali yini ngozibandlela.
Kulonyaka into ehulu eyenzwe nguhulumende ayisilungelanga ikakhulu thina abasebenzela uhulumende. Silokusola futhi siyakhonona ezinhliziyweni zethu. Ngakathesi sikhuluma sinje siyehlekile ukuhamba emakhaya labantwana.
Unkosazana Emma Gasela uthi okwalunyaka sokudlulile usekhangelele ukuthi umnyaka ozayo uqale lokutsha mhlawumbe kungaba ngcono. yena uthi uhlalele ethembeni lokuthi kuza kuba lenguquko kuhulumende njengoba kulokulwisana ebandleni elibusayo okulakho ukuguqula ezombusazwe.
We are just hopeful ukuthi next year will be better than umnyaka lo ngoba ha lo isikhathi nezinobunganunzima lama prices izinto eqaza so sikhathi next year nje izinto zingani zibangcono nje obuhulumeni engani uyaguquguquka so we are hopeful ukuthi umnyaka uqalisa uyaqalisa lezi zinto ezingcono.
Lo nyaka abathalise nzima yinotho elizwe ngabasebenza emazweni angaphandle alezimali ezingaqhubi kuhle ngakuqathaniswa ledola lemelika. Ukusetshenziswa kwedola kuleli kwenza impahla idule kakhulu kulabo abahola ngamarands kanye lamapula. Unkosikazi Thepiso Spanda usebenza eZansi Afrika uze kukhefu.
Sesikhangelele ukuthi lo mnyaka ozayo usuqalisa kodwa siyazi ukuthi izihlobo zethu sibonene sathokoza sindawonye senelisa ukuthi sisuke ezindaweni ezithiyeneyo sizohlangana bayazi sibonga lo Nkulunkulu ukuthi usisizile ukuthi sizohlangana.
Labo abangenelisanga ukuyabona izihlobo bathi akusenani sebezadanela emafonini bathembelela kumsakazo kaStudio 7 ukubingelela abangane lezihlobo kunjawo ezithiyeneyo zelizwe besithi indaba ezikude zingumasithela. Kuleli liphuma lendaba litshone lendaba akwaziwa ukuthi u-2016 uliphatheleni ilizwe kwezonotho kanye lakwezombusazwe kodwa okwalamhla sithi silifisela ikhisimusi enhle kanye lomnyaka ka-2016 ogcwele intokozo lezibusiso. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Spanda.
Sihle silinikeze ezandleni zikaChris Gande esinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lo Ezra Chisas Banda, ingcwethi kwezemidlalo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ke Chris Gande, ke sesikhandele umnyaka omuthi unjani wena ngapha ngase-America?
Hayi ngapha kuhle, silethemba lidlale kahle iKhisimusi.
Hayi kusimuzi bemnandi lokho abantu nje bengela mali khona ukuthi nje abantu bahlangana ishopo zihlangana zikuthatha umbuzi zipheke kudliwe khonokho nje la ngodulo ukukhona kodwa abantu bajabulile ukuba hlangana bezihlobo.
Ungasitshela ukuthi ubona njani inyathelo lelo elithethwe ngumnumzana kaSukwere elokubana ama local authorities ama city council bengasupporti amaqembu njengalokho okukhona kathe so Harare City labo Bulawayo City?
Ngikho manje ukuzwa ngimdlalo lengcuphi kahambe kwebukela ke bora ke ngempela vele zonke council imali kayikho sibili kodwa le imali ibudget ikhona ukuthi kunikezwe abadlali laba ngoba emsebenzini kebe kuhle kakhulu. Ubaba ukhathi ubuyele lebandla lakhe laba babusayi ngabazibuza ukuthi ke kungani kufakwa ama-ministries amalutshwana livelela linabaluleki kakhulu, kungani kungakhitshwa ke lezi ingeda zakahulumente eziningi ezingenamsebenzi ezenza kumsebenzi okufanayo. Imali eningi phela khona bana ama-ministries maningi kakhulu ama-ministries angalala msebenzi kwenziwa konke lokhu okuninginingi uzeloku ugadela uhulumende olubona ngalokhu 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 kukanti kungahlanganisi.
Imali esetshenziswa ukupha bona laba abadlali labaqeqeshi kumele isetshenziswe ukwenza ezinye izinto ezifana lokulungisa imigwaqo lokunye okunjalo. Uthini wena ngalo?
Ngithi imali yangikhona siyake yakhona lanxaumelaasithi khangelekela amagweni esithi council khangela kokhokho esithi council abangena ke mathim ebhola iyalungiswa yini igwaqo kuyalungiswa yini konke lokho abakhuluma ngakho kuklineke amastarada kwenziwe sakwenziwe laba badlali labajelele ama-city council zona lama-team bazaphinda na sebelahlekelwa imisebenzi. Angithi ngoba somele kutshalo kuthiwa i-retainment labaxoshi balinelwe yezimali imali efakwa kwebhola nasemali emangalisayo ukutho yiningi ukuphela yokuthi yena uhulumeni kumele na esule areduce ama-ministries akhe kube nabantu-ke ama-ministers amalutshwana ubabukhasi kuwele nayaphumi kufakwe uminista ozathatha-ke izindawo zabaningi ubabukhasi kuwele i-ministry yakhe ngiyani ngoba kayiqodakali kathesi kuyathiwa yini abo-local government kukhulunye nanga ngo-social services abantu badubeka kuleli lizwe abanakudla abanamithi esibhedlela kuyini esekwenzile ukuthi kulungiseleke labo-ke abahluphekileyo kuleli lizwe ogogo izintanami ziyahawula kumele esitudini kazishalanga lekhisimuzi kazinamali kodwa kuthotha kwe-social services kungekho kokuba khona yikho kutho kumele kwesule kunke lokho kuthiweke-ke izinto ama-ministries kahulumente azasebenzela abantu.
Kodwa wena ngokubona kwakho bona ngani kunokuzenzakala ubona ngani kuzaphumelela na lokho okufunwa ngukasukuwere kumbe baza yala labantu abalandeli bomdlalo wenguqu
Amakhansizi akukho emthethweni ukuthi kumele kungabi khona kuba kukasukuwere ungumminisitar ama-local authorities athi ukuthi kumele sibakhele ukuthi kumele basebenze njani emsebenzini yabo kungubona engazangalambe nge-national army athi yesulani oblack ramos babulala sabafuna ukubabona bulalani ochaphumu sibaqede khiphana owawa abaphume labo konke lobo kuthuma ongeto zikahulumente kungani elandela kuthiwa ngama-local council itim ezinyatombiyakwazi ukuthi zikhona ezi-army zidingani
itim zi-army hhayi kuyezwakala isikhathi so esingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu-ke balaleli hlabanike nilalele-ke uChris Thandi lapha-ke kwistudio 7 siyabonga
hhayi lathi sibongile ube lo mnyaka omutsha omuhle
ye lo mnyanisisela-ke mnyaka omutsha ka-2016 esithemba ubona abantu bakithi-ke izinto zizabatintshela bahlale kahle siyabonga
hhayi lathi sibongile Lo ke bekungu Ezra Jesus Banda ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami ngo Chris Gande lilala
Lokhe sikwezemidlalo isiphatha amandla senhlanganiso yePremier Soccer League uKennedy Ndebele usekhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu kuba bengaphatheki kuzehlakalo zobudlwangudlwangu uJoseph Njanje usipha lolu daba
Ehlaziya isizini yomdlalo wenguqu kusigaba se-PSL ngomnyaka ka-2015 uNdebele uthe imidlalo idlalwe kuhle kakhulu loba nje kube khona amaphutha lapha lalaphaya.
Siyakhumbula ukuthi saba le mdlalo ongadlalwanga ngoba elinqembu kalibuya ole Haumine lifanele lidlale le-Capes United. Lokhana kwasiphatha kubi kakhulu ngoba asisigaba esikiswa. Asikhangeleli ukuthi kungaba lento enjalo eyenzakalayo. Siyethemba ukuthi kwaba kuqala njalo kwaba kugcina. Indaba ye inkundla okudlalwa kiyo ikakhulu inkundla enjenge-Ascot lapho kwehluleka khona ukuthi umdlalo udlalwe ngoba kugcwele amanzi enkundleni ukwenzakala kwaba kabili so ngokunye esifisa ukuthi nxa siya phambili sikhulumisane nabomansipala ukuthi balungise izinkundla
eminyakeni edluleyo intshantshu ze-PSL bezisazakala ngosuku lokugcina lwemidlalo Kodwa lo nyaka iqembu lechikenini linqobe kusasele umdlalo owodwa ukuba imidlalo yifika komlindo uyacina ngaphansi kwengalane kodwa kuze kwacaca ngosuku lokucina ukuba yiwaphi amaqembu agunyulwe kusigaba saphezulu njalo lawa ngagoqela amathathu abekade evele edlala kusigaba sangaphansi esedivision 1 ngomnyaka ka-2014 uNdebele uthi lokhu kutshengisa ukuba imidlalo ye-PSL ikuzinga laphezulu njalo waveza ithemba lokuba amaqembu avela kudivision 1 asezancintisa ngcono lawo njengoba kusukela lo nyaka kuzabe sekugunyulwa amaqembu amabili kuphela kusigaba saphezulu athi amane
kutsho ukuthi kutshengisa ukuthi kule banga elikhulu phakathi kwalapho amaqembu awe-PSL asekhona lapho amaqembu kumadivision 1 akhona ngiyethemba ukuthi nxa siya phambili sizaba namaqembu athi nxa efika lawo abuye enze kube lomncintiswano phezulu ku-Premier Soccer League.
UNdebele ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba betshiyane lomkhuba wobudlwangudlwangu ngoba lezi zenzo zibisela emuva umdlalo wenguqu uqhubekele phambili wathi abantu kumele bazwisise ukuba labo abasekela ngemali kabathokozi nxa kulo budlwangudlwangu ngoba lokhu kungcolisa amabizo amankampani yabo.
Nxa kulo budlwangudlwangu laba bayibo abakhetha ukuthi basisekele bakuthola kuyinyani akukuhle ukuthi besebenzelana lathi so isicelo sethu yikhona ukuthi abantu bekuzwisise ukuthi nxa silabantu abasekelayo ngemali langezinye izindlela bakhangelele ukuthi into abasekela ngayo ibukeke bethole imvuzo bethole ukuthi abantu bebuye bezothenga lokho abakuthengisayo ngoba bakubone kusezakala ngendlela enhle ebholeni
UNdebele ukuthi bakhangelele ukuba labo abasebenzisana labo bazayala belokhu bephathisana labo langomnyaka ka-2016 njalo kulabanye futhi abakhulumisana labo ukuze labo bengene besize ngosekelo lwemali
ikhasilaga yabikhona i-premiership uzisibuku ikhona silethemba lokuthi izikolo layo sizabekhuluma labo labanye njalo esingathi basekela abe-super sport ukuthi ibhola lethu libonakale endaweni eziningi-ningi silokhu silabo kulabanye esikhuluma labo esingeke saqamba kathi singoba iy'nkulumo zakhona zikafiki ukuthi singakhuluma ngakho kodwa lapho esigcine khona kulokuthembisa ukuthi sibe ngaba abangani bethu futhi
kuye waba le mibiko ebisithi inkampani yeSuperSport ibizithandabuza uyasebenzela enkundleni yePapa Fields ngemva kokuba kube lezehlakalo zobudlwangudlwangu emdlalweni obuphakathi kweqembu letsholotsholo leDynamos. UNdebele uthi kungumlando kaZulu ukuba azise amapholisa ngalabo abaphatheka kumisebenzi yodlakela enkundleni.
Abantu kafanele bezinuka amaphapha kwena leyo ndlela ngoba kuyayisa vele khona ukuthi lizwe ukuthi hayi.
Siyabonga ke uJoseph Njanji. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Praxedis Jeremiah.